sikuzwileyo lathi kuphuma kwabanye abakukhansile naleyo Victoria Falls abangamalungisi ukuthi hhayi ngiqiniso ubaba uSompelo ubotshiwe ngo-4 PM ntambama, kodwa asikabi lolwazi olugcweleyo ukuthi wethethwa macala bani, uvela ngaphi, kumbe kusuke kwathini. Kodwa inazo indlela zokuthi ngokuya kwesikhathi sibe sesilalo ulwazi olugcweleyo, ngoba silamagqwetha ebandleni, kanti njalo silengatsha o-Secretary for Local Government, Secretary General, njingatsha ezeneleyo ezokuthi sizabakwazi ngokugcweleyo ukuthi kuyini okungabe kuyiludaba olwenze ukuthi mhlawumbe aboshe, kumbe khonokho okuyabe kumomva kokuboshwa kwakhe.
Siyananzelela ukuthi asikho kwakuqala ukuthi kube lo daba lolo.
Okuqakathekileyo esingakukhuluma ngalolo daba ngokuthi okwaziwa ngumuntu wonke ukuthi umthetho ulesandla sawo, ulendlela esebenza ngawo. Umthetho awusivumeli ukuthi sithi umuntu lecala yena engakafakwa ngaphambili kwenkantolo wathoniswa wabonakala ubufakazi balokho akwetheswayo. Thina ekwazini lokumthetha kwethu kwaba umeya uDlamini umuntu obesimthembile ukuthi uqotho uza kwenza umsebenzi wakhe. Nxa kulensolo thile ezikhona, lathi njengebandla futhi siyama eceleni ukuthi sivumele abomthetho ukuthi bayenze umsebenzi wabo bengaphanjaniswanga libandla. Asilawo nje loyana umthetho wokuvikela ukuthi amapholisa kumbe izakhi yonale kumbe inkantolo yehluleke ukwenza umsebenzi wayo ngenxa yamandla ezipolitiki, lokho esidali kukubona kuboZANU PF nabanye amabandla. So okwakhathesi njengabantu abangelalwazi olugcweleyo, asilakho nje esikwetesa usodolobho wethu, asilakho njalo esingathi kumbe kungabe kutheni ngokuthi kuke wayetheswa into ezinjalo, ngoba kumele sikunanzelele njalo singako kupolitiki. Kwesinye isikhathi kuyakwanisa ukuthi kube kusenzakala ukuthi kuyenzekale khonokho, bathi nje kulwiswa abantu befuna khona khonokho ukuthi umuntu angcoliswe.